silokucabanga ukuthi engabe engumuntu owathunjwa ngabantu bengamalunga ezanupf ngakho ke amboni ukuthi kungaba lo muntu ozabanjwa wenzela ukuthi kube lesijeziso esiyakwenza ukuthi abantu bengakwenzi khonokho. Ngathi ukuthi indaba le ibanzi kakhulu ngoba unanzela ukuthi amacala abethele ama AK-47 umbhobhothwa yi-AK-47 kuyenzakala lapha ezweni uswelakala umuntu obotshwayo kulo mfana lo uDakudzwa ngathi wori othunjwe ngamadoda omunye wakhona waphuma ebulenjini ephethe i-AK-47 andlakathi amapholisa akazange abambe lowo muntu kodwa lokhu uzeni isithombe sakhe saphuma ebulenjini umuntu lo ibizo lakhe liyaziwa umuntu enalo ocatshangele ukuthi engabe unguyo owathumbu uDakudzwa sikhangele uWilbert Ngirenga empophoma ngathi ukuthi iminyaka edlulileyo kwasetshenziswa i-folded but AK-47 rifle bemthumba endlini yakhe labo abamthumbayo awuzange kubotshwe muntu kusitsho ukuthi akusoke kube lesijeziso. Now sesibuya endabeni nale ekamasaya abantu abacatshangelayo kuyaziwa akuzange kube lesijeziso awuzange ubanjwe muntu.
Amapholisa akhanya engafuni ukukhuluma ngodaba lukamasaya lolu isizathu mhlawumbe kungaba kuyikuthi aphezu kophenyo yini ngokunjalo kafuna ukuveza lokho asekutholile ngoba mhlawumbe kungalimukisa omabulala bagcine bebaleka.
Ngitsho bafo indaba ekhona lapha yikuthi lelo pholisa eliyabopha abantu abacatshangele ukuthi bengabe bathumba lelo pholisa liyabe lizaxotshwa emsebenzini enxa lihanjiswa endaweni eniyabo siyabhuka ephinga le khatshana le kumbe lixotshwa emsebenzini kumbe lihlangane lokunye udubeka angazange alokhu ahlangane lakho. So kuyaziwa amapholisa yona ayazi ukuthi indaba nxa ikhanane lento lezanupf phakathi kuzokumele uyibambe leyo ndaba ngokulimuka ngoba osahoho amapholisa ngamalunga ezanupf. So kunzima ukuthi umthetho bewuphathe ngendlela kuleli lizwe ngenxa yokuthi izanupf kayinanzi amalungelo oluntu.